Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Wande Tanonoka siliyamukela ke kuhlelo ekuseni lamhlanje emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 12 Ntulikazi 2022 olamukela ngenjabulo ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change unkosazana Fadzai Mahere usihambise intatheli izindaba u Edmund Khutsai emthethwandaba we High Court phezu kodaba lokuthi uMahere wathandana losomabhizimusi otshadileyo wacitsha umtshado wakhe.
So ke kutsho ukuthi kulokukhulumisana okuthile emulini emdenini ukuthi kungenziwa njani.
Umdeni kamuyi umnumzana Joshua Nkomo uthi ulokhu phakathi kwemizamo yokuthi amathambo kamuyi agejwe emathuneni eHeroes Acre ayingcwatshwa akutsha ekhezi.
Hayi, uhulumende sisithwala senzima, especially thina esihola ngama-RTGS mawusemashobhu kuthiwa sithenge ngama-US dollar, but siphile njani nxa kunjalo akuphileki.
Izitolo eziningi azisamukeli idola leZimbabwe esekufake abaningi esimeni esibi ngoba behola idola lona lelo elingafunakeliyo eleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change unkosazana Fadzai Mahere usihambise intatheli izindaba u Edmund Khutsai emthethwandaba phezu kodaba lokuthi uMahere wathandana losomabhizimusi otshadileyo wacitha umtshado wakhe. Amagqwetha kaMahere aweHoney and Blackenberg athi uKhutsai kumele ahlawule uMahere imali ezinkulungwane ezilikhulu US$100,000 ngoba wamhlambaza uMahere. UKhutsai owake waba ngumhleli wephephandaba leThe Sunday News ulobe udaba lolu enkundleni yakhe yokuxhumana ebulenjini ethiwa Kukuriko News. Wafaka le mfanekiso kaMahere ehlezi losomabhizimusi okuthiwa nguye ayithandana laye yena esitshatile uNumzana Tinashe Murapata. Yena uKhutsai ulobe enkundleni yeTwitter izolo esithi kasoze ahlawule ngitsho isenti elilodwa ngoba elabo ubufakazi obukhomba lokho akuchoyo. Wengezelela esithi khona ezazikhihliza ezinye imfihlo zikaMahere ezitshengisa ukuthi uyisifebe. Umdeni kamuyi umnumzana Joshua Nkomo uthi ulokhu uqhubekela phambili ngemizamo yokuthi amathambo kamuyi agejwe emathuneni eHeroes Acre ayingcwatshwa kakutsha ekhezi. Unkomo ubikwa watshela umndeni wakhe ukuthi ufuna ukuyabekwa ekhaya emathuneni alabazali bakhe, kodwa wayengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe wala lokhu wathi kumele abekwe eHeroes Acre. Isimanga ukuthi yena uMgabe kabekwanga iHeroes Acre kodwa wangcwatshwa ekhaya lakhe koZwimba. Sixoxe lendodana kamuyi uSibangilizwe Nkomo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga Kande. Indaba yokususa amathambo kababa uJoshua Mqaboko Nkomo eHeroes Acre eHarare esiwe ekhaya eSt Joseph kobhidi ekhaya akusiyo ndaba encane. Okokuqala kutsho ukuthi khona laphana kulo mzali umama ugogo uMafuyane eceleni kwakhe lo baba omncane uSteven Nkomo. So ke kutsho ukuthi kulokukhulumisana okuthile emulini emdenini ukuthi kungenziwa njani ukuthi size siba thathe bonke belala ekhaya kodwa ngisho hayo ukuqala nguye umzali omkhulu onguye wayevele wathi ufuna ukuyalala phansi kwabazali so ke kuxoxisaneni lapha kusuka kuvuke yonke inkulumo kele so kusaxoxiswana asiyondaba emfitshane kumbe elula kuza kuthi ke xa sokusiya ngale ke ekuapplyeni kugovernment ke sokuza ngenye indaba futhi so hayi sikusahanjwa kanti kusalungiswa kuyasetshenziswa.
Hello ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo indodana kamoya uDokotela Joshua Nkomo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Izitolo eziningi azisamukeli idola leZimbabwe sokufake abaningi esimene esibi ngoba behola lona lelo idola leZimbabwe lingasafunakali. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ebeke umthetho kumaviki asanda kwedlula ovumela osomabhizimusi ukuthengisa ngedola leMelika. Izitolo eziningi sezibhala eminyango ukuba labo abangela dola leMelika bengalokothi ukungena ezitolo. Lokhu kutsho ukuba iningi labantu abahola nge-RTGS abasela lapho abangathenga khona ngaphandle kokuqala bangene bathenge idola leMelika. Ukuthenga idola leMelika emkambo wensitha lakho kuqhubekela phambili kusiba nzima ngoba idola elilodwa selithingwa ngama-RTGS angamakhulu ayisikhombisa 700 RTGS. Ingcishi ecubulana ezomnotho umnumzana Masimba kuchera uthi ukusetshenziswa kwedola leMelika ngabezitolo siyinsinda baphenduli.
Ukuthengiswa kwezinto ngama-US dollars kuzenza ukuthi abantu bathwele amagabha afuzayo ngoba abantu abaningi siyakwazi ukuthi khathesi bazuzi iholo labo ngama-RTGS. So kuyabe sokumele bathengise ama-RTGS ukuthi bazuze ama-US dollars ukuze bathenge ezitolweni.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende ananzelele ukuba yena njengomqhatshi omkhulu elizweni izisebenzi zakhe eziningi zihola idola leZimbabwe.
So ukuzenza njalo ukuthi izinto zingatholakali lula ezitolweni ngoba abantu baye bengelayo imali yokuzithenga njalo kuzabangela ama shortages ezinto ezisetshenziswayo ngabantu emihla ngemihla.
Unkosikazi Faith Banda isakamuzi saseHarare uthi isazokuba nzima ngamandla impilo yomuntu makhaza nxa sokunje.
Hayi, uhulumende sisithwali senzima especially thina esihola ngama-RTGS mawusi emashobhu kuthiwa sithenge ngama-US dollar but siphile njani nxa kunjalo akuphileki sithwele nzima.
Lokhu kusekelwe ngesinye isakamuzi umnumzana Peter Sitholena othi sephelelwe akasazi lokuthi uzophila njani.
Ngoba sihola ama-RTGS ngapha uziyangena isho uthola funa imali yemeli asilayo thina le imali yemeli kasazi ukuthi uhulumende uthi sisayithatha ngabe uyayenza ngabe uyathi kumbe amasalari kube imali yemelika ukuze lathi sikwanise ukuthenga ezinye izinto emashopu ezinjengama-basic commodities ochukela labo sawu.
Uyakhala uZulu weZimbabwe ngokuqhubeka kokonakala kwesimo somnotho elizweni osokubangela ukuba intengo yempahla iqhubeke ikhuphuka mihla ngemihla osokusengezelelwa la ukuthi kuzamele aqale athenge idola leMelika emkambo wensitha andibana ayethenga ukudla lempahla ezitolo. Imizamo yokuthola umbono kamphathi ntambo wezemali umnumzana Namthuli Ncube ehlule kodwa uNcube ebeka umthetho lo wathi idola leRTGS alimisanga ukusetshenziswa kweZimbabwe kodwa abezitolo bahle bathatha leli thuba lokungafuni ukwamukela idola leZimbabwe besithi bafuna eleMelika kuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube yena othi sokunzima ukuthenga izitolo ngenxa yokungemukeli idola leZimbabwe okwenziwa ngabosomabhizimusi.
Yebo kuliqiniso ukuthi kulezitolo ezingasamukela imali yaseZimbabwe zizamukela nje kuphela imali yangaphandle idola leMelika, iRandi leSouth Africa, iPula yaseBotswana, iEuro yaseEurope kanjalo kanjalo. ezintweni nje ezihlukahlukeneyo, akukhathalekile ukuthi yini into yakhona, kuya ngokuthi yisiphi isitolo. Nxa kuyileso sitolo siyabe sikuthengisela mhlawumbe yonke into ethengiswa esitolo ngamadola aseMelika kumbe imali yangaphandle. Kumbe njalo uthola ukuthi sithengisa ukudla kuphela, ukudla kuyabe kuyikho okuthengiswa ngemali yangaphandle kanjalo. Ngakho kuya ngesitolo ukuthi yisiphi njalo sithengisa kuphi, kodwa zikhona lezo sitolo, izitolo esikhuluma ngazo nje.
Bona abathengisa imali yakwamanye amazwe ezidaladeni laba othiwa ngosiphatheleni, belo kube khona na? Njengoba sisizwa uhulumende esithi bazajeziswa bengabotshwa, bayabonakala na?
Lokhe ithengiswa imali yangaphandle emkambo omnyama, njalo kayisoze isuke khona lapho, awusoze uphele umkambo omnyama. Umkambo omnyama kawuqedwa ngomthetho lokuthembisa abantu ijele, uqedwa ngokuthi kube lezomnotho eziza kwenza ukuthi imali yangaphandle itholakale kalula emabhenki. Ngingene ebhenki yami ngifune imali yangaphandle ngiyifunayo bangiphe, kungenzeka zona lezo zinto, akula muntu ozaya emkambo omnyama. Baya emkambo omnyama abantu ngokuba imali foreign currency ingatholakali lapho efanele itholakale khona emabhenki. Ngakho ke ukukhuluma nje ngomlomo akusoze kulungise lutho. Ukuze imali ibe khona emabhenki kudingeka ukuthi ezomnotho zizale leyo mali ibe khona yangaphandle, kulwiswe icorruption ukuze imali iye lapho efanele khona iye khona. Iyo yodwa nje indlela yokulungisa khona lokho, hayi umthetho lokhulunywa usozisebenze lutho.
Umbuzo wami wokugcina, ngasitshela ukuthi ubona ngani udubo lolo lungaqedwa njani olokuthi kusetshenziswe imali yeZimbabwe kungaqhakathekiswa dola leMelika? Kuyenzakala yini khona?
Imali bayisebenzisa abantu ngokuthi bayayithemba yini, kayichayelwa mthetho. Indlela ezakwenza ukuthi kulunge konke khona lokho abantu abakhala ngakho ukuthi imali yeZimbabwe kayamukelekanga, yikuthi kulungiswe ezomnotho zeZimbabwe ziyenze isimame iqine imali yaseZimbabwe. Ukuze kulunge konke khona lokho kuzadingeka ukuthi ezomnotho zithembakale. Ezomnotho ukuthi zithembakale kudingakala ukuthi politiki ithembakale. Kanti ke abantu asebedlule kukho kubenza bangathemba ukuthi imali yeZimbabwe ingasebenza ngendlela efanayo. I-history yokusetshenziswa kwayo ikakhulu kusuka ku-2000 kusiza ngapha, kwenza abantu bangayithembi. Kabasathembi bona laba abasembusweni vele. Ngabe ngabathembi imali evela kulabo abasembusweni layo kabayithembi. Ngakho ke asonto elula, kuzaze kugcine kufanele ukuthi kutshintshwe ipolitiki, bona abasezihlalweni zepolitiki ukuze kuguqulwe izinto kwezomnotho. Ngoba nqabe sesekhona bengathembakali, imali evela kubo kayisozithembakali, ngokunjalo izahlala isiwa intengo yayo.
Aloke ngumnumzana Efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ibandla lezombusazwe elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance lithi likhuthaza abantu ukuthi balivotele ukukhetho oluzayo ngoba lilesiqiniseko sokuthi lingaletha inhlala kahle elizweni lilandela iziqondiso ezimunyethwe lugwalo lwaleli bandla olwe Matepelelen Freedom Charter. Umholi webandla le Freedom Alliance umnumzana Samukele Hadebe utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basabumba ingatsha ezehlukeneyo zaleli bandla, ngakwelinye icele bekhankasela usekelo.
Umbuso okhona sesizame sazama sacela sakhala sakhini kusobala ukuthi awudalelwanga thina, akukho esikutholayo, kasilalelwa kulokho esikwenzayo. Ngakho-ke thina-ke njengabantu asesikhulile ilanga lethu elisiyatshonela, yiliphi ilifa esilithiyela abantwabenu? Ngoba kunje akukho. Yikho-ke ukwakha le inhlanganiso kungumhlanganelwa, kuyimbuthano walabo abakholelwa ukuthi singazenzela thina sizibambele sakhe umbuso ongcono sonipha abantu bonke, ongabandlululiyo njalo ongavuselela impilo zabantu zibe ngcono. Usekelo lwabantu angeke sisole sithi thina ukhona esihlangane laye, walokho esikumelayo njenge-Freedom Alliance ukuphikisana lakho ukuthi sisakholelwa-ke ukuthi siyasiqhubeka sikhula. Lokukhulu khathesi yikwakha ingatsha lobumbano lolu zenhlangano ukuthi abantu bangene babe ngamalunga, wakhiwe-ke ingatsha kukhulu uqalise umsebenzi ngapha uhaniswa ungeniswa ezabelweni ungeniswa emadolobheni ungeniswa konke lapho umuntu akhona elizweni lakithi emhlabeni wonke jikelele lapho thola khona abantu bakithi
selingaphi ngokwakha lezi ingatsha
ye ukwakha kukabini okokuqala yakha ngapha esingathi thina liqanda imhlahlandlela sokunenge ofale kwakhiwe efithi thina yamapolicies conferences aye policy kuyakhiwa ke esingathi yizo izinqumo zokusebenza umsebenzi oqhakathekile ngoba kulengatsha zabontanga kulengatsha zabomama kodwa kunjalo singamanga ukukhangela ukuthi wona umumo welizwe ungaphi
sesikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023 libona amathuba enu enjani lapho awokunqoba sesikhangela lamanye amabandla
Freedom Alliance iza nje ngoba uZulu eveze isifiso sokuthi ufisa kube lenguquko empilweni zakhe. Asisabeli lutho ngoba asisiboni isizathu sokuthi abantu bangaqhubeka bephakathi kohlupho lolu, bephakathi kwalolu daka. Belethuba lokuthi bangazenyula kulo. Akungeke kube njalo. Kodwa singalibalike ukuthi umbuso esingaphansi kwawo, umbuso wobudlova, umbuso osebenzisa ukwethusela, umbuso obulalayo kwesinye isikhathi ngakho nxa sikhangela ezokhetho kubele sikhangele sisazi ukuthi sisegehena kodwa akutsho ukuthi nxa sisitheleyo ndlela sizahlehlele emuva hayi sizayihamba siqinile silaye uZulu abayibabanikazi bomsebenzi
abantu sebelazi yini ukuthi ngempela likhona i-Freedom Alliance kumbe amanye la amabandla ngabe lisitha oZANU PF labo CCC lilokhe ligxile emathebeleland kuphela kumbe lizasaba lala liye la kwezinye izigaba zelizwe
ye abadala bathi sinamuva liyabukwa singabe sisungula kodwa siyathemba ukuthi sizafika yonke indawo angeke uvuke usufike yonke indawo langa linye kodwa abantu bakhona ngezindawo ngezindawo bayalumathisa umlilo sithemba lathi kuyathi kuyagqiba umnyaka yonke indawo esifisa ukuzifika kizo sizofika kizo kuya ngokuthi lapho ihamba khona kuvundile kuyavuma na bala ufika lapho ubona khona ukuthi kuyavuta kodwa ekugcineni kuyalumatha lekindawo lati sikhangelele kulokho ukuthi sabalale kabani hlangane labantu lapho ethola khona hlangane lezihlanganiso lapho ekokuvuma khona ukuze umbiko lo ophethe Freedom Alliance ufinyelele wonke umuntu ngoba kithi lo ngumbiko wenkululeko kaZulu ngumbiko wenkululeko yabantu ngakho akusoze sinithale ngalokho engingalikhiyela abantu lami ngibonga ukuthola leli thuba yikuthi inkululeko yethu bantu bakithi asoze siyicele inkululeko yethu kumele siyisebenzele siyiginqele ungahlali phansi uthi ulinde uzibani aze ikhoqoda isikhathi asisavumi sonke silambile sonke sihluphekile sonke siyagulelwa sonke siyafelwa sonke siswele imisebenzi siswele izindlu siswelele asisukumeni ngobuningi bethu sibambaneni sakheni i-Freedom Alliance yethu ibe yiyona lizwi lethu sikhulume ngazo ilinye ngoba sonke esikufunayo siyakwazi kucacisile nge-Freedom Charter ukuthi indlela yethu lana
Loke ngumnumzana Samukele Hadebe umholi webandla le-Freedom Alliance obexoxa icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekwobulawayo kusenjalo uhulumende uthi uletha inhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe njalo uhlezi elandula ukuthi wephula ilungelo loluntu Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronic lodaba lokuthi isibhedlela sakobulawayo esekusileni Medical Center sizaguqulwa ibizo sithiwe Joshua Mqhabuko Nkomo Hospital ekupheleni komnyaka. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umthethwandaba we-High Court ulahlele kachana udaba lokuthi kwenziwe ukhetho lwama-by-elections elizweni ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp. Yeah.
Hello, Studio 7. Linjani basakazi abahle. Wonke untunga, ujonga, ukandamiri, labo sithandekile mhlanga. Hawu uNkulunkulu alibusise ngoba liyasethulela izindaba njengoba zinjalo. Yabe ngikukhulumile. Hayi bakithi, phakathi kosizo ukuhlupheka izindlala eZimbabwe. Kodwa akulalutho esingalisho ngoba siphakathi kosizi. Hayi bakithi, siyezwa ukukhulunywayo ngoba uNkomo March. UNkomo bengasomthengisi wezama impilo yabantu beZimbabwe. Esithi yena ufuna iZimbabwe, babewaye ngusekretari sisegangeni. Wayengakwazi ukuthi uzamhlamukela. Njalo ufuna ukulitshela abatsha ngezwa lithi umfana omncane. Hayi vele ngake amanzi le oyila kuhlangana. Ufuna ukulitshela iqiniso. ETanzania undaba nengi ungakabe ngumgabi kwaliwa. Wayehlukana kubo umrogori kwayehlukana. Kugakabe kwayehlukana lina alikwazi. Sinethi esikwaziyo. Lanxa lingaze likubeke ebuhleni lithi umfana omncane. Khonokho akutshoyo kukhuphe umgabi watsha uNkomo namhlanje uchamisa layo watsha ukhuphe ikhu bayafana nje angiboni kulo tshintsho angazali thathe lelani igama likhulumayela ama-distant enhliziyweni ya-president Mubidi okusitshengisa nje mhlophe thina so bantu asibalwa bantwana ngiyalizwa lithi mfana omncane mfana omncane lizakhala zimathosi lingazokheli amanyango umqondisi layo mfana omncane usibangilizwe layo sokuthi ukhulile khethana amabandla awenu azalisiza azalimela lale ndaweni lokho kuseli khalele ukuthi umbe njani vele sesihluphekile sihluphekile mfuna ukutshela iqiniso ngiyabonga ngithi hayi uNkosi alibusise ngiyabonga
izwani lamanga ikuzama ukuncenga amasobhuku ukuthi ancindezele abantu ebathembisa ukuthi bazabaholisa abantu behlupheka kangaka elizweni amadokotela awaholi aphethe izimpilo zabantu amatisha kawaholi ayiwo ayenza uhulumende babe ngohulumende ngemfundo ababanika ingqondo zonke zokuhlakanipha ezokubusa ilizwe zisuke ematitsheni kodwa aba kwanisi ukubapha ilungelo labo elikwanileyo bathi bazanika osobhuku imali ingabe ingeyani babathandelani osobhuku babenzelani okukhulu okudlula okwamatitsha okudlula okwamadokotela ngamangezano siyayazi izanu siphelelwe sizama ngendlela zonke zanu uphelelwe kuphelelwe sibili subutha lezibi ubone ngani uphethe izinto ezinhle kade uphethe izibi idoti ingcikeza siyabonga
ninjani ku-Studio 7 siyalibingelela abantu bakithi khona ngapho yentungamile inkomo uyasithumela uzibala iindaba zeZimbabwe hayi siyazizwa ntungamile kodwa-ke mina ngesicelo ntungamile sokuthi nxa kuvuma enhlelweni zomsakazo we-Studio 7 imbiko le siyithumela kuma audios kunganjani ntungamile inkomo ukuthi niyidlale ngezikhathi zantambama ngoba kulapho siyabe siyithe gwaqa ku-Studio 7 silalela ukuthi kwenzakalani kukhulunywani abantu bathini imbono yabantu ithini xa liyifake ekuseni ntungamile umuntu wezimbabwe ekuseni ngesikhathi ebezifaka ngaso ikakhulu ezesindebele ngabo-2A7 hayi vele siyabe sesiphithizela sesisemsebenzini sesiqhwanda ndoda ngoba vele isikhathi sokuthi uthi indlebe siyabe sesala ngoba vele siyabe siqhwanda lapho uvele kungela lutho khona mihlawumbe ekhangela ukuthi mhlawumbe ngingadubha imulidle kodwa ntambama siyabe sesihlezi sesisentshisa ushone kusenzakala sesifuna ukuzwa lokukhona yiso nje isicelo umbono engilawo ama-audios esiwadlale ntambama le ndaba eziqakathekileyo ezitshisayo ntambama kakube yikho lapho eziphuma khona izicela ukuthi lizithathe lizizwe masinyane singakazizwa lathi ngoba okunye siyabe sesikuzwa sokuphumile kwamanye amafoni ethu lapha sizwe lani selikukhuluma kodwa-ke sikhangele ukuthi i-Studio 7 isinikezi ezingaphansi kwamanzi indawo kodwa le ama-audio sifuna ukuzwa imibono yabantu bakithi sicela lidlale ntambama hayi isicelo ntungamile inkomo
Salubona, salubona basakazi beStudio 7. Ukhulumayo kungu Evans Ndebele nsesigabeni sakho Bhoto from Siriswiri. Na njengalokho la mina iyouth elisakhula bengifisa ukuthi wonke amayouth makufika ukhetho lika 23 lonke iyouth asambeni siyevota, sambeni siyevota amayouth noma ngomzali ulabantu abakho belesithupha bephelele ungachiya umntwana ekhaya, asambeni siyevota, asambeni siyevota ngokuningi amayouth, asambeni siyevota ngokuningi amayouth. Silethe inkululeko ezweni lakithi, akwenzi ukuthi sibehluke sichaphana lamabhoda sihloze ingwenya. Sisiya kwamanye amazwe sizama impilo, asambeni kuphela thina siyevota ukwenza ukuthi silethe inkululeko ezweni lakithi. Ngenawo ngiyabonga abasakazi beStudio 7.
Yebo, yebo, da siyabonga Studio 7, siyabonga Studio 7. Ya ukhumalo na MK, MK. Hayi siyabonga. Usilethele izindaba ezimnandi, hayi kuhle. Siyancoma umsebenzi olwenzayo. Hlale lisilethele izindaba. Ya bakuvota mina abantu bavote kahle. Ya bavote nithokazi. Bavote nithokazi, nithokazi bathi ezenza kahle izinto ezosikhumela.
Linjani, linjani uStudio 7, linjani umama oseZimbabwe osemadopo emele isisi abakithi. Siyacela, licela likhuthaza abantwana balungise kahle, balungise kahle. Sithwele nzima athe sukunja sizwa ngalutho emasimini. Sebeqotshile nama-NGOs, hayazi sebunzimeni. Umama oyumfelokazi ngigcina abazukulu, hayi kunzima abadala, kunzima shuwa. Asikwazi ukuthi senzeni, asisakwazi ukuthi senzeni, lokhu kunzima. Siyacela sibe libakhuthaze abantwana, libakhuthaze, libakhuthaze, hayi Zimbabwe iyabheda.
Sabona mthwakazi omuhle, linjani? Ngiyalibingelela, mina ngingumoyo wakwenhlaba. Hayi ngiyabingelela nje umthwakazi omuhle. Hayi siyabonga lokho elikwenza bakithi, ukugqugquzela abantu ukuthi bebekwazi ukuthi umthwakazi ilizwe lalo elizimeleyo elifanele lehlukanisele, lehlukaniswe ukuze abantu bephile kuhle, ngoba siphila nzima ngaliphathe khona. Siyacela ukuthi abantu bebambane lapho bebone ukuthi abantu bayanga. Siyabonga umthwakazi omuhle.
Linjani bayesidube Studio 7 abahle? Mina ngilombuzo engubhekisa kumqondisi moyo webandla lemthwakazi. Ngiyamuzwa sekulusola kakhulu ubaba uNkomo, mina igama nguWitness Ncube. Usola kakhulu ubaba uNkomo lapha ngothi wadayisa ilizwe, kodwa ngoba phela uNkomo leso sikhathi wayengumuntu njengabantu bonke, ama-mistake nxa sithi wawenze nangendlela akhuluma ngawo, ngandlela akhuluma ngayo. Kodwa ke yena kunguye wayezokwenza njani umbathe sucathi konke into azama kuyenza uzoyikhona yini? Yazi umdala lo into ayikhulumayo leyo, ikhuluma into enzima kakhulu, ikhuluma into enzima kakhulu, ngoba into afuna ukuyenza namanje yena kasoza ayikhona, yena ngokwakhe kasoza ayikhona, and uzobulalisa abantu futhi laye bazombulala.
Lawo ke bekungamazwi enu linamba laleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyaze abanye liyakhala lisithi imilayezo yenu alizwa emoyeni, kodwa esikhathini esiningi okubangela lokhu ukuthi liyabe lithumele imilayezo yabamide kakhulu. Nxa imide siyaswela ukuthi siyidlale ngesikhathi bani. Sibongile.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo!
Kwezemelika, udaba lokucishwa komthetho okuvimba abesifazana abezithwele ukuthi basuse izisu nxa befuna lokhu usidla ubhedu. Ngenyanga kaNkwenkwezi, ibhentshi labehluli bomthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme lavumelana ukwesula umthetho othiwa Roe versus Wade owasebenza okweminyaka phose engamachumi amahlanu 50. Ivumela abesifazane ukuthi nxa befuna ukukhupha isisu bengela bathole imvumo yakhona. kwezinye izigaba zelizwe kubikwa amakhulu ezisebenzi zezibhedlela ebezisusa izisu abaselamsebenzi. Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fatsai Mahere usehambise intatheli zindaba u-Edmund Kutsai emthethwandaba phezu kodaba lokuthi wamhlambaza ngokuthi uyisifebe. Umdeni kamuyi umnumzana Joshua Nkomo uthi lokhe uqhubekela phambili ngemizamo yokuthi amathambo kamuyi ayegejwa ayefakwa kakutsha emathuneni ekhaya eKezi. Silugqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30.